Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamkela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 zibandlela 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga amabili awedalela eParliament amiswa phambi komthethwandaba kamanje eGwanda ethoniswa phezu kwecala lokuhluthuna iplazi lomhlophe.
Lapha thina kobulawo ngathi uyakhangela abantu abayoda izinto zabo phandle kwelizwe, kufanele babe lama-yuta kumbe babe lama-rani. Kodwa ama-bonds not life sikhuluma ngawo kawatholakali emabhenki, ilutshwane imali esemabhenki. Lokho sokusitho ukuthi abantu baye emapostorini kumbe kubosiphatheleni.
Lanxa uhulumende ezitshaya isifuba ngokuphumelela kokuletha kwemali yama-bond notes, isisindo salimali sesehlile kakhulu nxa iqathaniswa ledola leMelika. Lamuhla sikhangela ukuqhubelana intambo zombuso eleMelika lapho umongameli Barack Obama asededela emuva ukuze osezangena kulesi sikhundla umnumzana Donald Trump afungiswe ngolwesihlanu emkhosini wokugcotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa uhulumende ezitshaya isifuba esithi ukusungula imali yohlobo lwama-bond notes sokuphathise ilizwe ngoba imali le ilokhu ilesisindo esilingana ledola leMelika, ukucubungulwa okwenziwe yi-Studio 7 kuveze emgceke ukuthi lokhu akusiloqiniso ngoba isisindo semali le sesisiya ngokuthi uthengani njalo uthenga ngaphi. Njengesibonelo, emgwaqweni nxa umuntu efuna idola leMelika elama bond notes uphiwa ama bond ayisisindo esiphansi kancane, kodwa nxa uthenga isitolo isisindo siyabe silingene lesedola leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga.
Uyakhumbula Gandhi kunyanga ephelileyo wako wangibuza ngama bond note, ngatho engakabi khona ama bond note ukuthi akusoze kube lomunye ongayenelisa ukuthi akontrole i-rate loba ngugavena loba ngama managers ama bank. Lapha thina kobulawo ngathi uyakhangela abantu abayoda izinto zabo phandle kwelizwe, kufanele babe lama user kumbe babe lama run. Kodwa ama bond note la sikhuluma ngawo kawatholakali emabhenki, ilutshwane imali esemabhenki. Lokho sokusitho ukuthi abantu baye emapostorini kumbe kubosiphatheleni. Uzananzelela ukuthi osiphatheleni bayakunika ukuthi i-$1 ye-bond i-70 cents, and bakwenza nsuku zonke, batshintsha imali khonapho nsuku zonke. So kuyikutho ukuthi uthole imali eningi ofuna ukuyayisebenzisa uye kubosiphatheleni bakuntshintshele nge-70 cents. I-dollar kayilingani le-bond, i-bond igcina siyi-70 cents ngama-yuzi.
Lokhu kwenzakala nxa utshintshile, kodwa nxa uthenga ezitolo kumbe uthenga impahla etshiyeneyo njengoba kukhanya ile sisindo esilinganayo, liqiniso yini lelo?
Okwakhathesi nxa uthenga ngoba imali iyaswelakala, even bonke abamabhizinisi abangeke bayiyale nxa kuyukuthi bathenga into abathengiselana khonapho. Uhlupho luba lapha nxa usuthenga into ezinjengefyueli, igasi yokupheka, njwana amagetsi angana ayahlupha. Lapho-ke siba lohlupho. Nanxa bathe bakuthengisela ngama-bond note igasi bayayikhweza ngoba ibe yaba $1.50 isiyi-$2 okutshengisile ukuthi i-rate kazihambelani.
Pho manje ngokubona kwakho ubona ungani kusiyaphela umnyaka wena lowo, kuyaba sokuhamba njani isisindo sedola lebond?
Ibond iyabe siyehle kakhulu Gande, ngoba esikunanzelelayo futhi emgwaqweni lapha yikuthi amadola aseswelakala kakhulu. Le bhenki lapho othiwa khona abakuniki lawo madola, sokuzayenzakala ukuthi amadola amaningi abantu bathengi nxa ama $5 esephumile sokusitsha ukuthi imali abazayithenga ezidini iyabe isiningi yamayusa ezaphuma isiya kwelinye ilizwe kube sokufika kusikhathi sokuthi sonke sesisele lamabhondi noti ngokutho kwami ukuthi i-rate iyabe isiyehlile i-value yebhondi iyabe isiyi-50 cents osokutho ukuthi izinto ziyabe sezisidulela kakhulu kuleli lizwe njalo sesingaselathuba njalo ukuthi sithole kumbe ngama-rands kumbe ngamayusa umumo mubi kuba yehlule laba madoda kakhulu lokhu ade bekuzama
ngezinye indlela ungathi kawaphumelelanga amabhondi lawa njengokufisa kukasibalukhulu ugavena webhangale reserve lohulumende
kakuphumelelanga akusoze kuphumelele uthi namasa wakutho ukuthi singakhangeleli ukuthi izaba yinto nje yesiphangephange lokhu yikuvuma kwendoda ukuthi siyehlulekile thina esesikukhangelele njwana ngisithi ukuthi hhayi thina sesiyasebenza lo mama uJoyce Mjuru ukuthi sibisele ilizwe lapho kade likhona avule nje amasekthari amasekthari lawo yiwo azaletha imali edengayo ngoba asikhangelelanga ukuthi sisebenzise amabhondi nothi sizasebenzisa imali esebenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. AbeZimbabwe abamiswe phambi komthethwandaba okweleBotswana namhlanje bavumile icala abaletheswayo lokungenisa ngudlu abantwana kanye labesifazane elizweni lelo besendleleni yokuyahlangana labazali kanye labomkabo eSouth Africa. IBotswana ithi amacala la avamile kungeniswa abangela maphepha bedlula besiya eSouth Africa. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberoni kweleBotswana.
Umthethwandaba weFrancistown olalela abathathu beZimbabwe befakaza besehlisa inyembezi besithi badale icala lokungenisa ngudlu abantwana laba esifazane eBotswana ngenxa yesimo somnotho esizima ekhaya. Umzana Saden Sibanda mahlangabezwa nhliziyo kanye lomthokozisi Ndlovu babotshwe ngemva kokufunyanwa bengenisa abantu abalithumi lanhlanu edolobheni leFrancistown mhlazi kumpalakazi 7 nyakenye. Abathathu laba bathi babethunywe ngabazali babantwana ukuthi babalethe South Africa kodwa benalancwadi zokuhambisa ama passport. Umthethwandaba uzwile ukuthi abantwana kanye labesifazane bangeniswa endaweni engavunyelwayo emngceleni weRamokhabana njengoba bengela ama passport. Umanji uDumisani Basupi ukhuze abathathu laba isithi bafaka impilo ikakhulu yezingane engozini ngokuchapha umngcele endaweni engavunyelwayo. Omama labo bayavuma ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi obaba ikakhulu abasebenza endaweni esifana leGoli bengafaki impilo zabo umkabo kanye lengane engozini.
Impilo leyo la ichwaleka yikhomnandi sihlaliswa kubika bezimoteni njalo lendlela esihamba ngazo silengozi enye mangalisayo uhlupho ikho lokhu ukuthi amaphepha ethu abengakwananga sifisa ukuthi siyefika eGoli ngenxa yokuswela imisebenzi kwelakithi kodwa hayi kayikhomnandi indaba yakhona.
Kukanti omunye laye ulombono wokuthi obaba kwabathumele imali kubomama yokuthatha ama-passport kulokufaka impilo zabo lezingane engozini ezifana lokudlwengula.
Njengomuntu ongumama akuzwiseki ukuthi omama laba yindaba omkabo bengabathumezeli imali yokuthi bathathe ama-passport noma bona bathathe ama-passport ukuze bahambe ngcono ngenxa yokuthi nxa ukhangele indaba zesefitile health kulokureshwa kulokuhlanzeka njengomuntu ongumama nxa behamba amalanga amaningi.
Abathathu laba bavumelane lomthethwandaba ukuthi abakwenzayo akulunganga. USibanda ecela uxolo kanye lesigwebo esincane ngokuthi wadala icala ngenxa yesimo esilukhuni ekhaya. Uthi wayezama ukuyahlawula imali yesikolo sabantu abakhe ngokuvuma ukuthwala abantu ebahambisa eSouth Africa. Unhliziyo yena utshela umthethwandaba ukuthi ungafundi yikho kumenza athathe umsebenzi wokulayitsha abantu ngudlu. Kukanti uNdlovu ukhale ngokuthi yena wayezama ukuqoqa imali yokuphathisa unina ongumfelokazi njalo ephila nzima eZimbabwe. Abogatsha lomthetho eBotswana oleDirectorate of Public Prosecutions bathi abathathu laba abalambali yokudala amacala. umthetho ndaba uza kweba abathathu laba mhlazi ku 24 zibandlela. Ngingu Martin Ngwenya oyindaba ze Studio 7 ngisahawonga lePotswana.
Uzulu wakwele mandebeleni ofisa ukuthi kubuyiselwe isizwe samandebele lobukhosi baso usesole kakhulu amakhumalo ngokwehluleka kubeka kucace ukuthi ngubani okufanele abe inkosi yesizwe sikamthwakazi. Bathi ukungacaci lokhu yikho sokwenze yiloba ngubani azwakale sithi uyinkosi. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isenzo samakhumalo sokungaphumela obala ngokuthi ngubani okufanele athathe isikhundla sokuba yinkosi ukuze kuvuselelwe isizwe samandebele sekulethe ukungunguna kwabanenge. Isizwe sikamthokazi sachabalala ngesikhathi unyamalala inkosi lobhengula ngo-1894. Eminyakeni elijume edluleyo sekuvumbuluke inhlanganiso eziningi kwelamandebeleni ezilwela ukuthi kudinga ukufuze aqhubele phambili umbuso wenkosi lobhengula avuselele isizwe samandebele. Kodwa akwehluleka kwendlunkulu eyamakhumalo ukuveza lo kufanele athathe lo bukhosi sekwenze kwavumbuluka abanengi lo lalo ezithi nguye inkosi yamandebele. Okwamanje kukhona umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo osehambe indawo eziningi eziveza njengenkosi kamthwakazi. Kuthi sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi akayithandanga indlela okaKhumalo aziveza ngayo emkhosini okukhumbula impi egadade obukhona kusiyaphela u-2016.
Sekulabantu sebevela umuntu sesibiza ngenkosi Mzilikazi engazange yagcotshwa noma enguye kodwa akumelanga ukuthi kube labantu abakwenza lokho.
Eminyakeni emithathu edluleyo kuke kwabakhona abathi ubulelani okubutho lakuleli nguye isizukulwana sikalobhengula okuzafuze athathe isihlalo sombuso. Umsukwana esanda kwedlula kuqhamuke umbiko othi uNgwalongwalo Mzilikazi Khumalo ohlala eRustenburg kwele South Africa ozalwa nguNdlundluluza indodana yenkosi uNkulumane muye okufanele athathe isihlalo senkosi. Umbhalo wezingwalo zesintu umnumzana David Magagula uthi okunye asebekubonile ukuthi inengi lala mahlumela ngabazophazamisa ukuthi singavuselelwa isizwe sikaMzilikazi.
Ngingazimi ngedwa abantu abaningi esengengaxoxa labo sibona ukuthi laba abantu abazenza amakhosi laba abathi bayinkosi bafuna ukuthatha isikhundla sikaNkosi uMzilikazi senkosi uLobhengula sibona ngani ngabantu abathunyiweyo bayabhadalwa ukuthi bazengcolisa amanzi kungabe kusabonakala.
Kodwa ke umnumzana Jabalala uthi amakhumalo yiwo kufanele akhonjwe ngumunwe ngokungacaci ngodaba lwenkosi.
Ngithanda ke kakhulu ukugxeka kakhulu iRoyal Family yakithi yakuKhumalo okuyiyona ebesikhangelele ukuthi izophakamela phezulu ilungise lolu daba. UStanley ukuthi ngokobani asinandaba thina makunguye ofanele ephathe ebe yinkosi yamandebele ebe yinkosi yesizwe sikamthwakazi kwamele ukuthi ephakaniswe yibo amakhumalo.
Umnumzana Magagula uthi imbali iyaveza somala ukuthi nguloba ngubani ozakhethwa abe inkosi kufanele aphume endlini kabani.
Inkosi esiyibhekeleyo thina singumthwakazi inkosi okumele iphume endlini kaLobhengula. Isizathu singukuthi intonga yobukhosi iyashiyelwana. Siyigcine intonga iLobhengula egijinyiswa ngabelungu baze bambulala kumbe bamnyamalalisa njengoba bethu anyamalala. Asizanga sayibona intonga lana iphiwe omunye. Okusho ukuthi namhlanje intonga isesekuleya ndindlu.
Abanye ke bathi akuzukusiza lutho ukutholakala kwenkosi ngoba besithi le yinto uhulumeni weZimbabwe angeke ayivume njengoba abayifunayo besithi ingaba khona kuzamele ilizwe liqunywe phakathi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Good Life Talk lamhla sikuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection sixoxa ngembali yombuso kaMongameli Barack Obama esesuka esikhundleni akwenzele abasakhulayo sembusweni ikakhulu uhlelo lweyali. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama uxolo, umongameli Vladimir Putin wele Russia wethesa umongameli Barack Obama osezatshiya isikhundla sobukhokheli beMelika umlando wokufuna ukugcona osezathatha isikhundla sakhe umnumzana Donald Trump ngokwethula imbiko yamanga mayelana laye. Inhloko kahulumende yakwele Turkey umnumzana Binali Yildirim ugcizelele umbiko owethulwe yiziphathamandla zikahulumende wakhe othi usetholakale wabotshwa undoda owadubula wabulala abantu phose amachumi amane kwenye indawo yokukhwejisa nokunatha i-night club ngosuku kuzavuka kungumnyaka omutsha e-Istanbul. Amalunga amabili awedalela eParliamente amiswe phambi komthethwandaba kamanje eGwanda kunye labanye abathathu besetheswa icala lokuhluthuna okungekho emthethweni iplazi lomhlophe Leatherstone Ranch owaya kwelaphisa ingane yakhe phandle kwelizwe. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo.
Izakhamizi ezahlaliswa kutsha epulazini le-Atherstone ezedlula ikhulu zithi zilokudana okukhulu ngesenzo samalunga edale kula malunga abathi uMalaki Nkomo lo-Andrew Langa ngokufuna ukubathathela inhlelo ezisepulazini abaphila ngazo ezokulima bethelezela bethi kulihlazo asebekwenza. Umnini wepulazi le-Atherstone umnumzana Darren Mohan ubikwa wayechiye uyise ngesikhathi esiya kwelaphisa umntanakhe emazweni ukuba asale ekhangele ipulazi ngemva kwalokho wasebhubha wachiya izisebenzi ziqhubeka ngomsebenzi zikhokhelwa ngumnumzana Rogers Clinton osebotshiswe ngunkomo ethi usethumbe ipulazi. UDarren ubikwa engomunye wabamhlophe ababhadalwa nguhulumende bahlalisa kutsha abantu wahlawulwa lempahla yakhe lapho okwahlaliswa kutsha abantu laye wachiyelwa indawo yokulima ethelezela kunye lokufuya inkomo njalo esebenzelana labahlaliswa kutsha osekubangele ukuba unkomo lolanga bangazwani labo ngoba sebebaphazamisa. Umnumzana Nomen Dlamini owahlaliswa kutsha njalo eyisisebenzi sikaDarren uthi unkomo useke wamtshaya njalo wagqikeza lendlu ahlala kiyo ethi udaba lolu seluphanyeke emthethweni.
Mina angithokozi ngento engabe isenziwa lilunga ledale lePhalamende leyinsiza South Constituency uMalaki Nkomo. Ngumuntu esisonke ephathini kuZanu PF kodwa indlela abamba ngayo abantu icommunity ngokuyithathela lokho eyikho ekhangelela ukuthi ngaphila ngakho akwenze ukuthi kuye benefita yena yedwa labalutshwani abaseduze laye, hayi akusiyonto engiyibona ifanele.
Umnumzana Milton Ncube esinye njalo isakhamuzi salindawo uthi okwenzakala e-Atherstone ngavumelani lakho ngitsho lakancane.
Njengesihlalise Atherstone thina okwenzakala ngale adu kulomlungu khona osokungena abantu abangu-5 abathi sithi ngama-A2 beneficiaries. Mina mbona ngingavumelani lakho lami akumphathi njalo ngenxa yokuthi sokubulela injongo yethu thina siqalisa ukuthi ukuinvesta that farm yithi abakuqala ama-first pioneers. So manje nxa sokubhenefitha abantu abangu-5 thina injongo yethu ayisaphumi.
Umnumzana Hopewell Bebe omunye umhlali we-Atherstone eTankawukwe uthi kule mpahla abazinikezwa nguDarren ngesikhathi behlaliswa kutsha esezanyamalalela ezandleni zomunye owabelwa indawo ngunkomo.
Sathi singena kuleni plazi ngesikhathi okuthiwa ngiseJapan nje imfazo 3 umlungu lwana wasinika ama-lister engines ayi-3 uthe esinike ama-lister lawo le-tractor kwaba sezandleni isisebenzi sakho kwakuthiwa nguzenzo jele ngaleso sikhathi ukuthi ngokuqhubeka uhamba kwesikhathi ukuthi into lezana wazisa ngapi lathi kathesi kasisazibone.
Unkomo Nkomo yena uthi ulencwadi emvumela ukuhlala eArthurston njalo labo abathi usethumbe leli pulazi balamanga wakhuluma amagama aqatha ethuka esingeke sawasakaza. Abahlanu asebezihlalise epulazini ngokusebenzisa incwadi zamanga ngu-Andrew Langa, uMalaki Nkomo, umqondisi sibanda oseSouth Africa, uZenzo Jele, umanyamalalisa impahla ezanikwa izakhamuzi nguDarren, uSibusiso Ncube, umnawakhe kasikomitshi weGwanda onguChalimani wezomhlabathi, kunye loShila Nazombe emele uLanga. Phakathi kwezakhamizi ezilikhulu lambili, ezilichumi lasificwa minemibili zibikwa zizacotshwa ngunkomo labanye bakhe. Izakhamizi zithi zisalinde umnumzana Kembo Mohati ukuba azoxazulula udaba lolu ngoba unkomo labanye bakhe baqamba amanga ukuze bathole incwadi ezibavumela ukuyahlala epulazini leli. Ngimela iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ngemva kweminyaka emine kwenziwe ukhetho kwelemelika lokudinga umongameli walelo lizwe. Onqobayo kulolo khetho ugcotshwa afungiswe ukuthatha isikhundla sokukhokhela ilizwe emkhosini abawubiza ngokuthi presidential inauguration. Umkhuba wokwenza lomkhosi waqalisa ngomnyaka ka-1789 njalo lokho uqhubekela phambili lalamhlanje. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sesifikile isikhathi sokuthi kugcotshwe njalo kufungiswe umongameli omutsha weMelika ngemva kokhetho olwenziwa nyaka enye ngoLwezi lapho kwanqoba khona umnumzana Donald Trump njengenhlala yenza lokhu kuza kwenzelwa edale lephalamende eCapitol Hill elamalunga aweCongress leSenate eWashington DC. Ukuqhubelana intambo zombuso kungeladlame yikho okuyinsika yombuso okhululekileyo kwelemelika. Lokhu kwasungulwa ngomnyaka ka-1789 kugcotshwa umkhokheli wokuqala weMelika, umongameli George Washington. Umongameli omutsha ugcotshwa ngokufunga ukuthi uzasebenzela abantu beMelika sonke isikhathi njalo alandele isisekelo sombuso welizwe.
Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect and defend.
Mina uDwight Eisenhower ngifunga ukuthi ngizamela ilizwe leMelika lehofisi kamongameli weMelika. Ngizakwenza ngamandla ami wonke ukuthi ngigcine njalo ngivikele isisekelo sombuso welizwe. Ngisiza uNkulunkulu.
Ukufungiswa lokhu kwenziwa ongena esikhundleni lesi ephakamise isandla kuthi ke esinye sibambe iBhayibheli. Umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans onqobe unkosikazi Hillary Clinton webandla lama-Democrats kukhetho olwenziwe ngolwezi nyaka enye ukhangelelwe ukufungiswa ngolwesihlanu eWashington DC abesethatha intambo zombuso eziphethwe okwamanje ngumongameli Barack Obama. Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika uthi umkhuba lo uveza umbuso okhululekileyo kwelemelika.
Lakho ngibona njengento eqakathekile kakhulu njalo into enhle.
Uthi kuqakathekile ukuthi kungene omunye umongameli kungedlula iminyaka emine.
IMelika bahle benza isisekelo sabo sombuso esingathi ngesilungu abathi i-constitution saqina. Isisekelo sabo siyathi ukuthi ngemva kweminyaka emine kumele kube lokhetho lukamongameli. Njalo umongameli meli engaze khetho kabili ngemva kweminyaka engu-8 uyaphuma. Isisekelo lesenza ukuthi kuna khona kube lokuqhutshelwa kombuso kusuka komunye umuntu kusiya kokunye ngoba sisekelo asivumi ukuthi umuntu munye abe ngumongameli okwedlula iminyaka engu-8.
Umongameli omutsha sonke isikhathi ukhangelelwe ukuletha imbono ebalulekileyo yokuthuthukisa indlala kahle kaZulu lokudlelana kuhle lamanye amazwe womhlaba.
Lokhu kimi kuqakathekile ngoba umuntu wonke ule micabango emihle kodwa imicabango lakho kwenzayo kuyacina ngemva kwesikhathi esithile. Kuqakathekile ukuthi sibe le nkokheli ezijeneyo. Enye inkokheli yabuya iqinile kwezomnotho kodwa kwesikhathi isehluleka ngathi kwezemfundo. Kube sekubuye enye la eqine kwezemfundo undo isehluleka ngalokho ukudlalana lamanye amazwe.
Uthi lokhu akuvamanga ukwenzakala emazweni akuzwekazi le-Africa ngenxa yobuhwaba.
Okuningi ukuthi inkokheli zethu esilazwe e-Africa le zilobuhwaba. Ngenxa yobuhwaba lobo azifuni ukuphuma ngoba zibonani zingaphuma aziseye zenelisa ukuthi zibe ukuthi zisidla zikapula okukapula donga lokhana okwabuyayo. So kuqhathekile ukuthi inkokheli zethu zibe lenhliziyo zokuthuthukisa uZulu, hathi ukuthi zicwalise zazo izikhwama zodwa. Kuqhathekile ke ukuthi lati sifunde ukuthi ngeva isikhathi eside umongameli kumele achiye adedele abanye babuye labo bekhokhele.
Kambe kubuhlungu na ukuthi umongameli achiyele omunye umbuso? Ungcobo uthi haji njengoba besazi ukuthi kumele bashiye umsebenzi kungedlula iminyaka emine.
Akubuhlungu ngoba uyazi layo ukuthi ngeminyaka engu-8 kumele aphume. Kusukela isikhathi engena ukuba ngumongameli ngo-2009 wayesazi ukuthi ngo-2017 aqoqaqoqo kwakhe ahambe. Okungaba buhlungu ukuthi mhlawumbe umuntu osuke wangena ngemva kwakhe umuntu ongani uchiyene lo Obama ngembono. U-Obama ngumuntu othanda abantu, ngumuntu ohlonipha abantu. So ukuthi ubaba lo ongenayo ungani ngumuntu okhangelela phansi abanye abantu, usiya ngenkolo zabo, usiya ngokuthi balembale njani. Lokhu-ke kubuhlungu.
Okwamanje kuyisiphithiphithi eCapitol Hill kulungiselelwa umkhosi wokufungiswa kukaTrump ngolwesihlanu. Abalandeli bakaTrump bakhangelelwe ukuza ngobuningi babo emkhosini lo. Amalunga amadala eSenate le-Congress awebandla lamademokrasi afika 42 athi kawasoze abe khona kulo mkhosi njengoba uTrump ethethise omunye wabo umnumzana John Lewis wasebenza kabanzi lwayelwela amalungelo abensundu umuyi uDr. Martin Luther King Jr. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Lokhu sikudaba lunye. Sekusele insuku ezine kuphela ukuthi umnumzana Donald Trump agcotshwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumongameli wesimatshumi-4 wele Melika. Abesifazane abaningi bebesekela unkosikazi Hillary Clinton wama-Democrats ekukhankaseleni ukhetho olusanda kwedlula. Isimanga ukuthi bakhona abanye abesifazane abensundu abavotela umnumzana Trump. Omunye wabo ngunkosikazi Rachel Ngiwete ozalelwa kwele Namibia, kodwa ngokuhlala kwakhe kwele Melika isikhathi eside sowaphiwa ingwalo zokuba isizalwane sele Melika. Kesizwe indaba eqoqwe nguMike Hobe exoxa lo mama uNgiwete.
Donald Trump. Mina ngiyamsekela uTrump. Okwakuqala, lumongameli ngusomabhizimusi. Okwesibili, uyakhuluma umbono wakhe njalo akaqambi amanga.
Umnumzana Donald Trump usolwa ngokuba lobandlululo kubantu abaningi abatshiyeneyo. Wena njengomuntu wesifazane, ongumnyama njalo ophuma kwenye ilizwe, kuyini okwenza ukuthi uziqhenye lokusekela umuntu onjalo?
UTrump uselesikhathi eside esebenza labesifazane. Sikhuluma nje abantu abaningi sebeqalile ukuxoxisana mayelana lobandlululo ngoba uzobona ngumongameli olomehluko. Lokhu kwenze ngicabange ukuthi abesifazane abameli izifiso lendingeko zami.
Angitshele umbono wakho mayelana ngalombono kaTrump mayelana labantu abalamacala eMelika njalo bephuma kumanye amazwe.
Ngiyayijabulela njalo inkulumo kaTrump emayelana labo kuza, ikakhulu laba abaseMelika okungekho emthethweni njalo bebuya bezodala amacala elizweni. Ungabheka kwele South Africa, lelizwe lapho engazalelwa khona, uhulumende uyabaxotsha abantu abanjalo. Lokhu akungimangalisi njalo ayisilo lakuqala ilizwe elixotsha abantu abadabuka kwamanye amazwe.
Uyayijabulela i-inauguration day na?
Ngithabe kakhulu njalo ngilibheke ngamehlo abomvu ilanga ele inauguration. Sengileminyaka engama-20 ngiphila kwele Melika, kodwa lokhu ngokwakuqala ukuthi ngisebenze lapho kugcotshwa umongameli okungela mbadalo.
Ngombono wakho, ukungena kukaTrump kuhulumente yaseMelika kuzosiza umnotho waseMelika na?
Njengosomabhizimusi ngilethemba lokuthi ukungena embusweni kukaTrump kuzosiza ukuthuthukisa umnotho welizwe lozulu wonke waleli lizwe.
Alo-ke bekungunkosikazi Rachel Ngiwete, omunye wabasekeli abaziqhenya bakamnumzana Donald Trump osengena esikhundleni sokuba ngumongameli wele Melika. Esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.